Kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 9 kuNcwabakazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje,
amazwe e-Afrika amaningi alokuvumelana okungayisikho ngoba bonke bethanda ukuriga ama-election. Akusethusi-ke ukuzama ibiwe ukuthi uhulumende weZambia useyadlile ukunika-ke umongameli wethu uTendayibiti-ke ithuba lokuthi aphephele kweleZambia.
Umthethwandaba waseZambia usuvimbe uhulumende walelo lizwe ukuthi ubuyisele umnumzana Tendayibiti eZimbabwe ngemva kokumncitsha ubuphepheli i-asylum.
Yisenzo esihle esenziwe uPresident Nelson Chamisa owe-FDC Alliance ukuthi acele uPresident weSouth Africa ukuthi ibe involved, ingenele.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa secele umongameli weleSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe amise ukuhlukuluzwa kwamalunga omanyano wakhe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usesayine umthetho wezijeziso zeZimbabwe owezidera ngemva kokuguqulwa kwawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kudaba oluphuthumayo, umthethwandaba weZambia uvikwa usuvimbe uhulumende wakulelo lizwe ukuthi abuyisele muva isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Tendayibiti ngemva kokumncitsha ubuphepheli. Abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu abagoqela benhlanganiso ye-Human Rights Watch bachothoze kakhulu uhulumende weZambia ngokuncitsha ubiti labanye bakhe ubuphepheli. Umphathintambo obona ngobudlelwano phakathi weZambia lamanye amazwe umnumzana Joseph Malanji uthi ubiti uncitshwe ubuphepheli ngoba amacala awabalekelayo eZimbabwe aqotho. Ubiti wetheswa amacala agoqela elokuphehla udlakela lelo kumemezela impumela yokhetho esithe umnumzana Nelson Chamisa nguye oyenqobile kukhetho lukamongameli. I-Human Rights Watch ithi umnumzana Biti uncitshwe ubuphepheli labanye abahlanu angene labo kweleZambia izolo ekuseni ababalisa igqwetha umnumzana Nqobizithamlilo, uZakaria Godi, umnumzana Tawanda Chitekwe, ukuna kwashe esimba neutalo mnumzana eklevara mbane pasi. Umqondisi we-Human Rights Watch eZansi ye-Afrika umnumzana Dewa Mavinga uthi uhulumende weZambia engabuyisela ubiti labanye bakhe laba eZimbabwe uyabe ephule umthetho olawula ukulondolozwa kweziphepheli. Ngokunjalo uthe leZambia kumelanga libaphindisele emuva ngoba belakho ukulinyazwa kumbe ukubulawa eZimbabwe. Ucele inhlanganiso ye-African Union, umanyano weSadaki kanye lamazwe omhlaba ukuthi angenele amise ukuhlukuluzwa kwabantu eZimbabwe. Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxele intatheli izindaba esebenzela elinye iphephandaba kweleZambia umnumzana Delani Mhlanga wasichazisela ngokungena kukabiti kweleZambia izolo lapho aphose waboshwa khona kodwa wahlengwa isizalwane zeZimbabwe.
ubithi ongapha eZambia so obekwenzakele eborder nje ukuthi ukuthi bebeke bama layo kwesikhathi esifika sona amahola amane lamahlanu which is 45 minutes somewhere bembuzisisa kahle kahle ukwenza ukuthi bebone ukuthi benganelisa yini ukuthi aphiwe leyo asylum ayidingayo kodwa-ke ekugcineni bamekelile emthanjeni eZambia.
Sizwa kuthiwa bamgcinile emapholiseni khonapho kwenzela ukuthi engathunjwa ngabantu beZimbabwe so-ke khonoku bakwenzelani kodwa
iyabe senzela ukuthi akwaziwa phela njengomuntu ohambe ngale sithi yena impilo yakhe isengozini kuyenzela ukuthi agcinwe nje umuntu ukuthi laye aphephe engangenelwa ingozi njengabakhona ngoba umuntu nxa ebezocela ukuthi acatshe ngale ndlela kuyakumele ukuthi bona ilizwe lelabalekelekilo lazi ukuthi ligcine ukwenzela ukuthi bebone ukuthi indaba yakho ingahamba njani phambili.
So-ke nxa sesikhangeleke udaba lwakhe lolu siyawazi ukuthi iZambia vele ijale ukuthi inike isiphepheli isikhathi sokuhlala khona ngapho ubona zani bazamnika ahlale khonapho
lapho-ke ngike ngazi ngoba kuzamele ukhangele phela ukuthi yena akubalekelayo eZimbabwe anti kuyasokhangela futhi ukuthi ubudlelwano obukhona between aphakathi kweZimbabwe lezambe kuyasokhangela ukuthi ubudlelwano wakhona buzagcinakala njani ngoba abangike bephonga ukuthi benike umuntu ukuthi aphephe ngakuyukuthi ukhanye ukuthi ulecala lapho avela khona kodwa-ke ngike mina ngitsho ukuthi bona bazawukhangela ngayiphi indlela abaningi nje khona abanye ababuya ngangikhangela nje emuva ababebuya kuthwakala amacala lapho abakhona bathole ukuthi bephephe so ngingazi ukuthi lo eyakhi ikhe iyindaba abazayibamba ngayiphi indlela.
Singathi-ke nxa sesikhangela ubudlelwano beZambia leZimbabwe ngambe ukuthi umongameli weZimbabwe engenza ukuthi akhulume lo mongameli weZambia ethi hheyi ake lilethe umuntu wethu ngapha
kungaba njalo wafoze ayekele ukukwenza ngoba bona bamfuna icala abamnika lona ngelokuthi bathi yena nguye owenzisa umsindo lo wasuke waba khona laphana abantu sebemelele impumela kuze kube lengabangoza eHarare lapho abantu sekwaze kwafa abantu konke bakubeka kujuni wakwenzisayo ngayo leyi ndlela kusobala ukuthi uzatsho ukuthi etsho kubaba uLungu ukuthi hhayi kethe umuntu lo thina simbone ngapho.
Umnumzana Telani Mhlanga intatheli zindaba yelinye iphephandaba kwele Zambia ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube. Isiphathamandla se-MDC Alliance njalo engowebandla likabiti ele-PDP umnumzana Edwin Ndlovu uchotoze uhulumende wele Zambia ngendlela aphethe ngayo udaba lukabiti.
Siyakwazi ukuthi-ke eZambia-ke amazwe e-Afrika amaningi balokuvumelana okungayisikho ngoba bonke bethanda ukurig ama-election. Akusethusi-ke ukuzama ibiwe ukuthi-ke uhulumende weZambia useyadlile ukunika-ke umongameli wethu uTendayibiti-ke ithuba lokuthi aphephele kwele Zambia.
Beziziningi yini izehlakalo zodlakela kumbe ezokwethusela ezenzakaleyo kumnumzana Biti?
Beziziningi kakhulu. Imuli yakhe ihambe yakwethuselwa, bahamba basetsha endlini yakhe, abantu batshaywa, bagijinyiswa, babaleka bemdinga. Okokuqala amapholisa athi yena ayamfuna, kuthe sekumele emapholiseni batshintsha bathi hhayi kabasamfuni, baphinda batshintsha sebethe abasamfuni baqalisa-ke ukuthi bahambe beyi-raida-ke emzini wakhe. Ade bereyida bengasomapholisa kuphela, bebereyida-ke bele-intelligence ye-army. Yikho-ke ananzelele khona ukuthi hhayi impilo yakhe isengozini, bazame njalo kabili ukuthi bamhayijekhe mbe bambulalele emoteni yakhe, kodwa-ke ngenhlanhla-ke wabaleka zange abenelisa ukuthi bakwenze khonokho. Basebona ukuthi impilo yakhe isengozini, yikho-ke kuphuma kwakhe-ke lamhle ekuseni-ke eqonda kwele Zambia.
Lithini njengebandla ngamazwi kamnumzana Bithi asolwa nguhulumende anjengalawo awokuthi ngesilungu they will die fighting for ivoti yabo lokuthi bazayenza i-country be ungovernable lokunye nje kunengine?
Iye amazwi akhulumile uTendayibiti ngumuntu ohlakaniphileyo, ngumuntu odliloya, ngumuntu owazi umthetho kakuhle. Akula nkulumo yakhe ayikhulumileyo esingathi thina ilicala, esingathi thina kayiqondanga. Uqinisile nxa isithi thina abantu bavotile ukuthi bafune i-MDC Alliance kube yiyo ebusa ilizwe. Xa sebetshontsha ivoti-ke sizayenza ilizwe-ke lingaboseki. Kuliqiniso ukuthi nxa usutshontsha ivoti abantu bazademonstrate, babedemonstrata peaceful besemgwaqweni, bayenza ilizwe lingaboseki. Okwesibili bathi yena wathi uChamisa usenqobile usengumongameli kakusikho akuthola wathi yena ngasikhayela ama-vile van forms ethu siwakholekthe ilizwe lonke thola ukuthi uChamisa ke ngulonqobe ekhethweni kodwa kangangamdidikeye ukuthi ngumongameli welizwe azangadidikeye ukuthi uthole ama-millions amangaki amavoti akulanto ekriminal yenkulumo kamnumzana ubidi ngitho lokho yikwethuselwa nje kuhlukuluza ke ngohulumende ke wesibuthwe nalo hamba lomnangako.
Abanye bathi ngabe uhlalile nje elizweni wama phambi komthethwandaba azwe icala aletheswayo azivikele.
Umnumzana ubidi bedingwa ngamasotha ade ngihamba bemayijeka abaleke bamayijeke okekusobala ukuthi ngabantu abadinga ukumbulala hathi kumusa kumthethwandaba awulandwe ngamapholisa ehamba la ukuthi avuke siya emthethwandaba bengasozabaleke kodwa ke ngithemba abaningi abantwana bezimbabwe sibonile ke umpikitha ke bezimota zakhe bezilinyazwa bezama ukumhayijeka kusobala ukuthi impilo yakhe isengozini bebefuna ukuthi bamlimaze hhatshi ukumusa emthethweni.
Uthini ngalokho okubikwa kwenzakale emngceleni wezambia lezimbabwe lapho esibone ividiyo kamabonakude ukulokudonselana phakathi kwamnumzana Bithi labanye abantu?
Yikho esikutshoyo ke labo bantu bokuyi-intelligence ye-army le intelligence ama-CIO kade ke bezama ukuthi-ke bambambe bambophe kungasiwo mapholisa yiwa asebenza nalowo msebenzi wokubopha umuntu njalo kubopha umuntu ayisikho kumdonsa kayisikho kumchaya. Sikhangela kakhulu ukuthi ubidi ngomunye wama-principals e-MDC Alliance ngomunye wabakhokheli bakuleli lizwe kumele-ke ukubotshwa kwakhe kube le nhlonipho.
Siyananzela njalo ukuthi kasiyo yedwa umnumzana Bithi phakathi kweziphathamandla ze-MDC Alliance ezibikwa zicatshile. Lingabe lilolwazi lokuthi kungani ekhethe ile Zambia?
Yebo, kulokho silalwazi olugcweleyo ngoba umuntu impilo yakhe uma isengozini ukhangela lalapha angaphuma khona okuseduze khona. Yikho kuthiwa lanxa usugalula uyabambelela-ke etshanini. Lokho kudinga yena ukuthi akutsho ukuthi indaba ekhethe kwele Zambia funa iChirundu iyayibone iseduze ibhoda kunokubuya isilo bobulawayo iplant sekwele Botswana lokuthi eMozambique ufuna ubone kukhathana.
Kuyikuthi usebuyiselwe eZimbabwe likhayelela ukuthi uza kuhlulelwa ukuhle yini?
Sivele sesilokwephuka okuthile ngendlela abamphathe ngayo ngaphambilini. Sibone ngazathi kasozeke athole lokho okuthiwa yi-fair trial ngesilungu. Kodwa-ke sikuthekela ukuthi international community ikhona eZimbabwe ibizo-observe ukhetho mhlawumbe bangaba lenhloni bagcine bengasayenzanga khonokho ade befisa ukukwenza sebesithaba international community ekhona ngoba bekwazi ukuthi ivele izabangcolisa ngoba sazi ukuthi bavele bangena-ke ngegazi embusweni azange bangene-ke ngokukhethwa ngabantu-ke ngonovemba mnyaka ophelileyo. Ngokuqakathekileyo lanxabe bemithi asilamu akutho ukuthi sokumile bathe bamdiphothe abo eZimbabwe. Bangamncitha amalanga afuna ukuhlala wona eseZambia awahlale abese suka acaba nje lapho ofisa ukuthi aye khona. EZimbabwe kumele bamlethe nxa kuyukuthi sokule application ecela ukuthi athunyelwe adiphothe abo eZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoebandla likamnumzana Tendai Biti LPDP lona elikumanyano we-MDC Alliance. Amagqwetha wona athi eleZambia lephula umthetho wamazwe omhlaba olawula ukulondolozwa kweziphepheli. Omunye wabo ngumnumzana Maqhawe Mpofu.
Umuntu odinga asylum kebe kumele eqale etsho udaba lwakhe kulizwe lelafuna ukubalekela khona wana ngithi. And also nxa umuntu edinga asylum ilizwe elimnika i-asylum akumelanga lihle limncithe i-asylum khonapho khonapho lihle lithethe ukuthi limbisele elizweni lapha avela khona. Ngombono wami mina umuntu odinga asylum uclassifya wengaba yi-refugee to a certain extent because nxa ebalekela ilizwe loyo kusho ukuthi impilo yakhe isengozini. Okusho ukuthi nxa impilo yakhe isengozini akumelanga ngomthetho ukuthi ancitshwe i-asylum liyana and abiselwe elizweni lapha abalekele khona.
Isiphathamandla seZambia sithi sona ubufakazi alabo obokudinga ubuphepheli kabasuthiseki ngabo njalo uyakhuluma ukuthi udingelwa icala lokuthi wabangela udlakela ngakho bazambuyisela emuva. Kufanele akuphathe njalo yini?
Akumelanga kuphathwe njalo. Kumgceke ukuthi umnumzana Bithi uyadingwa and icala leli aletheswayo angiboni ukuthi licala usiphatha amandla weZambia okuposition yokuthi yena atho ukuthi kumele abuyele ezovoti ngela icala leli yana uthi diminuti enyathela eZambia laphana isithintu lakhe isengozini iZambia yena bekumele ukuthi ithi maybe abuye ahambe kwelinye ilizwe elingaso Zimbabwe kodwa ngaso kuthiwa abuyele eZimbabwe sokuyikuvaleletha umthetho wokubisela umuntu obuya ebaleka evela ekuzona desithintu lakhe isengozini ngombono wami mina usiphatha amandla weZambia lowo usejikele uthenda ibithi emgodini olezilwane
nxa isencithiwe iasylum uhlaxotshwe yini kulelo lizwe kumbe angahlale kulo esabudinga njalo esingathi ku-appeal lokunye
ngomthetho engiwaziyo mina umnumzana bithi akumelanga axotshwe one abiselwe eZimbabwe okumele bakwenze ukuthi benze okusemandleni abo ukuthi ubithi aye kwelinye ilizwe aprefera ukuthi aye kilo ayikhona iZimbabwe kuyazakala njalo kumbheke ukuthi uthi na ibithi ingadingwa ngamapholisa kuphela but kube lezi ndaba ezithi amabandla awe-MDC kumbe inkokheli ze-MDC zidingwa la ngamasotsha
kuzwekazi le-Afrika iwaphi amazwe elibona ingani alandela kakhulu umthetho wamazwe wonke omhlaba
ukunzima ukuthi ngithi amazwe ethu abe-Afrika alandela imithetho yamazwe wonke omhlaba sikhangela ekuthini sokulamazwe ambalwa lapha ekade ngingawaqamba ngithi nxa ekade ngaye eSouth Africa ubengathi athole i-asylum ngoba nxa sikhangele inkundla zeSouth Africa kumbe amakhothi ayo-South Africa uthi na bithi ngabe unishwe i-asylum ubenga-aphila ngokushesha i-judiciary ye-South Africa is independent from the government ngokubona kwami ngabe uye eSouth Africa obezayiphiwa leyo
ubona umthethwandaba umthonisisa kuhle yini ngemfanelo lolu daba kumbe kungenzakala ukuhlukuluzwa khonokho akutshoyo sesikhangela nje labanye ababothiwe abezombusazwe indlela
njengokuthi useke waye eZambia so nxa sikhangele ukuthi maybe ngathola ibail kumbe ebhadale imali esibambiso sokuzaba nzima kuye ukuthi athole leyo ibail kodwa nxa umthethwandaba usiba se inkundla isiba levu yokudlalela emthethwandaba mina mbone ngani ikhothi kade kumele ithi umnumzana bethu beseseZambia nalokhu bekumayelanga aphenduke eZimbabwe in terms of international law so kuvayolethe umthetho lapho okubisela kweziphepheli to amazwe lapha abavela khona lapho impilo zabo ezisengozini khona so ngalokho kade kumele atholakale engelacala kumbe akhithwe kumbe abiselwe eZambia kumbe ayeqala kuhle eZambia kumbe ahambe kwelinye ilizwe
umnumzana Maqhawe Mpofu ligqwetha obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi sekhulume lomongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa emcela ukuthi angenele kungxabano yaseZimbabwe ngokuphangisa amise ukuhlukuluzwa kwamalunga omanyano wakhe ngamasotsha lamapholisa. Sixhume incwethu kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Isizwe esihle esezwe uPresident Nelson Chamisa owe-MDC Alliance ukuthi acele uPresident weSouth Africa ukuthi ibe involved ingenele kwezombusazwe indaba zeZimbabwe ezihluphayo ngoba ma kungenziwanga njalo siyakwazi ukuthi kukhulume ngeZimbabwe lokhu wamabutho abantu be-army kuningi abangikhona besaza kwenza okungafana nalokhu esibone kusizakala kumalanga adlulileyo kubulala abantu kuthola ama-politicians ama-activists amaningi asaza bulawa angalimaza so kuhle ukuthi President Nelson Chamisa wenze umzamo njengalo kodwa kunjalo nje bengifisa ukuthi ngigcizelele ukuthi khona kodwa vele kanti kwenza iSouth African government yethule ukuthi ibone ukuthi kuvele kuwumlando wayo le strategy ukuthi ingenele ingacelwanga ngoba eqinisweni iZimbabwe government nxa isithibilize iphendukisele imbhobho ihlukumeza abantu abangama-citizens ayo sokudingakala ukuthi amanye amazwe angama-neighbors njenge-South Africa labo Botswana labo bonke abe-strategy bangenele kwi-problem enjengaleyo bahle bathi into eyenzakalayo le ayikho emthethweni ihlukuluza abantu namalungelo abo oluntu
iSouth Africa kodwa singabona ingenela ngokuqotho yini nxa sikhangela ukubana ibandla le-ANC likhanya angani leyamele kakhulu kubandla le-ZANU-PF kubaba uMnangagwa. Nanku phela yibo abamgcinileyo ngesikhathi balekela umgabe.
Abakwenze ngesikhathi balekela umgabe yilokho esingathi ikurespecta ama-international laws. La inxa yokuye sithi is being politically persecuted udinga ukuthi athole uncedo ngoba umthetho womhlaba uthi athole uncedo ungayicela uba yi-refugee. Kela ukuthi kungabe kutshengisile ukuthi balobudlelwano obukhulu laye. Ngokuqondileyo balomlandu okuthi bangenele ngokuqotho endabeni njengale ngilethemba bangakwenza sengengazama ukukhulumisana abanye babo ngendaba enjengana le ngithola sengani bayakuzwisisa ukuthi balomlando ngokuqotha ukuthi bakwenze njalo futhi beforswa ngesilungu esingathi i-international law ukuthi endaweni enjengale bangenele ngoba i-subject ayingeke ibhoxi zange ihlale laphana ibukele abantu bebulawa bebotshwa behlukuluzwa ngendlela okwenzakala ngayo.
Uhulumende weZimbabwe dokotela kuyini ongakusho kuwe ngokwenzakalayo konke lokho?
Uhulumende weZimbabwe okumele akunanzelele ukuthi kulesikhathi lapho abantu abangahlala begoqe izandla begolwa njengenkukhu behlukuluzwa ngendlela abahlukuluzwa ngayo, kodwa kuba lesikhathi lapho abantu abafika khona abagcina besithi ongayisifayi kuphi. Ngiyabona sebesifikise kusibanga sokuthi abantu abaningi kakhulu intanga esingathi ngama-youth aseqalisa ukuzibuza ukuthi ongayisifayi kuphi nxa bethi balwela inkululeko yethu. Sebesifikise kusibanga sokuthi bethi basikhululile kodwa besihlukuluza kanje, kungangcono nathi sizame ukuzikhulula kubo. Siyeza isikhathi esinjalo njalo ngasekukhathana
sesiseduze bakunanzelele khonoko. Udokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo isizalwane seZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zithukuthele ngokwenzakalayo ekhaya. Kubika uBenedict Nhlapo.
Imbiko yokubotshwa lokuhlukuluzwa kwabamabandla aphikisayo eZimbabwe isilethe intukuthelo enkulu kuzizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Lokhu kulandela imizamo yamapolisa eZimbabwe yokuzama ukubopha isifanamandla sebandla le-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti ngesikhathi engena kule Zambia ukuyaphephela khona. Ngaphambilini bese kuvela imbiko eminingi yabathunjwayo becine besiyavela sebesemthethwandaba. UMnumzana Khanisha Sinkala obencintisa eGwanda Central emele ibandla lezaphu uthi sekuvela ubala ukuthi ilizwe libuswa ngurhulumente wobudlongdlongo.
Sokusikhombisa ukuthi ilizwe leli selibuyela ku-anarchy and maybe mhlawumbe e-western lesi idlule kuyo kumgaba. Lokhu kuyasikhombisa ukuthi umuntu okhethiweyo noma ovotelwe uyakwazi ukuthi ungene njani njalo futhi uzayenza ngazo zonke indlela ukwethusela ama-politician alolwazi lalabo abamchallenjayo.
Leyi into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Cartman Mkhwebo.
UMnangagwa noma ephethe laphana mbona sengathi angimboni nje ukuthi ngathi mina ngimbize nje ukuthi ngupresident, ngoba usengathi lwana umuntu ubekiwe laphana ukuthi hayi wena yenza kanje for i-cover up nje kulandela lekhu eyenzeka. So yena nje ungumuntu ongelamandla ukuthi angalawula thini. Njalo eZimbabwe angeke ngithi sine-security okwamanje, ngoba i-security ekhona isebenza njenge-militant group.
UMnumzana Khulekani Moyo ilunga lebandla le-MRP uthi kuthelela ulaka ukuthi kukhanya nxa ulilunga leZANU-PF ule mvumo yokuphula amalungelo abanye.
Uma wonke umuntu esengasakhona ukulandela umthetho sesilandela noma umthetho mupho ofakayo, okusho ukuthi sonke sesisayenze sokufunayo. Umthetho wezwe awusasebenzi, akusena umthetho welizwe, sokusiba umthetho wethu thina singabantu. So ekugcineni kusenza ukuthi siyathina sibulalana thina sodwa, kungasekho ukulunga phakathi nakwethu.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Fibion Khoza uthi ayikho into embi ngokuhlukuluzwa kwamabandla aphikisayo lawa.
Akabuye laye abe ngomunye walabo abantu abasele ngapha emuva kula sikhathi kubaleka la.
Le yinto engavunywa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala.
Ubidi okomisi bathi ama-election bona baza contesta peaceful. Into zeZimbabwe nje azinaqiniso. Izani yazi kamhlophe ukuthi iyakhipha amasotsha ukuthi ayethusela abantu, yibo fuze vele bethathe umthwalo wokuthi bavulele abantu.
Abanye ke bathi usobala ukuthi kungabe kukhona uhulumende azama ukukufihla njengoba ibandla le-MDC Alliance lilungiselela ukuphikisana le mpumela yokhetho. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Lanxa iningi likhathazekile ngokwenzakalayo eZimbabwe, uhulumende weBotswana uthi ulethemba lokuthi umumo uzabuye uzinze uhlaliseke. Kubika uMartin Ngwenya.
umphathi ntambo obona ngezomvikela eBotswana umnumzana Shawkati utshele intatheli zindaba ukuthi ilizwe lakhe alikhayelelanga ukuthi umumo weZimbabwe ubhidlike ube mubi okwedlula udlakelo oqhamuke ngeviki yokhetho kumelelwe impumela. Ukhathi ulethemba lokuthi udlakela luthiya abayisithupha lakhe lomphefumulo seludlule kungasoyi kube lomunye umonakalo. Uthi amasocha aweBotswana alasizathu sokuthi ahlale caphele ngoba isimo eZimbabwe sesingcono kakhulu ngemva kokhetho olwabona kuqhamuka udlakela impumela yokhetho ingakaphethi. Ngesikhathi kulodlakela olumalisayo ngokhetho luka 2008 eleBotswana lafaka amasocha amaningi emngceleni weZimbabwe kanye lamatende okwamukela labo ababezodinga ubuphepheli. Kwangena phose abantu abayinkulungwane abafika amakhulu ayisikhombisa belokhu bekukhona enkambeni yedukwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown. Lo nyaka kodwa eleBotswana lithi aliboni kuzaba lesidingo sokuthi kube labeZimbabwe ababalekela eBotswana bezodinga ubuphepheli. Uma kulokunye abeZimbabwe abasele edukwi balungiselela ukuphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende weBotswana ethi kasenelisi ukubagcina. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana bathi noma nje uhulumende weBotswana esuthiseka ngomumo okhona eZimbabwe kumele aphathise lapho kudingakala khona ikakhulu kule mbiko yokuthi abebuthu bathi lusenzima uZulu ikakhulu abasekeli bebandla leMDC Alliance kwezinye indawo zelizwe. Umnumzana Prosper Sibanda yena uthele eBotswana alithiye amasango wonke evulekile lingathi aliboni isimo singaba sibi eZimbabwe.
Lokho kulama tensions ngemva kokhetho njalo kuzathatha isikhathi ukuthi kubonakale ukuthi njengelizwe siyangaphi. Ngakho amazwe angumakhelwane afana leBotswana kumele ahlale prepared for an eventuality.
Kukanti omunye umnumzana Andrew Ndlovu uthi okukhulunywa iBotswana ukuthi ayela amasosha angabe ebheke isimo seZimbabwe njengomkamnyaka 2008 isengiselo sokuthi amazwe angabe sekhathele ngodaba lweZimbabwe.
Abanye bathi bebona umgabe ephuma esikhundleni bacabanga ukuthi kuzanika iregion irest over indaba zeZimbabwe. Kodwa okwenzakala kathesi lapho kulokudonselana kulama tensions kwenza ukuthi amazwe akade esithi sokusiba ngcono ukuthi babe reluctant ukuthi basize lapha bangakhona ukusiza khona iZimbabwe.
IBotswana yona ithi uma kukhona okukhathazayo umele kulungiswe phakathi kwamazwe amabili kuzakhulunywa emhlanganweni ojwayelekileyo eye Joint Commission on Peace and Security. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kweleBotswana.
Umongameli weLemelika umnumzana Donald Trump izolo usayine umthetho wezijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe yiMelika ukuthi ube ngumthetho opheleleyo ngemva kokuguqulwa kwawo lidale leCongress kumaviki asanda kwedlula. Umthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act lo uhlela umhlahlandlela omele ulandelwe nguhulumende waseZimbabwe kundaba zombuso wentando yeningi lamalungelo kaZulu ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kweMelika leZimbabwe.
Bagad,
ziphetheke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Umthethwandaba wakwele Zambia wethule isinqumo kuhola elisanda kwedlula uvimba uhulumende wakulelo lizwe ukuthi ubuyisele umnumzana Tendai Biti eZimbabwe ngemva kokumncitha ubuphepheli. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa secele umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe amise ukuhlukuluzwa kwamalunga omanyano wakhe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usesayine umthetho wezijaziso zeZimbabwe owezitera. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 o'clock. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo, litshone kuhle.